umthetho olika 2023 kule ngozi yokuthi kungaba lobudlwangudlwangu lokuhlukuluza lokuhlukumezana lokuthana lokubulawa kwabantu lokuchatha kwabantu. Kungani so njalo? Ama by election la esidlekiwe khathesi atshengisele ukuthi i-opposition party i-CCC iloke ilo support elithole ebantwini and singananzela khona kwana iZANU-PF yakufaka ilisho kube njalo isafuna ukuthi ibuyithwele support ngokuthi ifosele ukuthi abantu bayangale khathesi siyananzela esithungu zokwenzakeleyo siyabona okwenzakeleyo umama lo uMobhlessing wabongunyamalala engaqedakali wadode esefuchele kweyindawo emanzini le khona yinto esegcikene esidengisa ukuthi u-2023 kuzabancane indawo iZANU-PF izaqhubeka ngobudlwangudlwangu ngoba isibona le economy le indlela esengala abantu abakhompena ngayo khona okwenziwa ngamanesi ukuthi asisebekhala le msebenzi ikutshengisela kwabantu ukuthi bakhona ngelizwe lezimbabwe ngohulumende wezimbabwe weZANU-PF kuzenza ngokuthi uhulumende ahlabuye ngolaka ebantwini ezama ubavoteli bavotele iZANU-PF so ke eqinisweni ngibona ungathi kungaba lokuhlukumezeka lokubulawa kwabantu lokuchatha kwabantu ngo-2023
manje kulungiswa njani ukuthi kungabi lokuchitheka kwegazi baba Sibindi
ye uhlupho esiba lalo ezimbabwe yikuthi ungazama ukuthi ake sinqoseni abanye nxasaba lokhetho bazosincedisa iZANU-PF izakuphendula ukuthi hayi ilizwe lelingelethu elilungiswa ngamazimbabweans akula muntu ongenayo kodwa besembona ngathi engxa yezimbabwe ngenxa yokuthi thina phela sivumente sesehlulekile thina njengelizwe ukuthi sikhulumisane sizwanane siphakane kuhle so besokuqaphela kube ngxenye ke kube ndele neutral border engane sokuthi ama-elections ibe khona ibe lilihlo izawubabinza ukuthi ukuthi nxa kuthiwa kule media coverage i-public media le ikhava okufana nayo nxa ukuthi kulamarali ngale kwabula marali ukuthi watshelwe emapholiseni amapolisa avumele amarali ezanu-PF i-opposition engavunyelwa kwakhona kuluhlupho so ke mbone ngabe ngxa yenxa lokungaba sibile neutral border engazama ukunesa ukuthi hayi ikibambe ama-election aphume kuhle siyakwazi constitution ikhuphake khona kodwa into yezimbabwe athi sikhuluma ngathi thina sibone ngathi hayi lezekhe naleyi benza intando kuyo futhi okukhathazayo ngoba izekhe yakhona bayayibusa bafaka abantu bayo so sefuni ngako kuba le neutral border engazama ukuthi ingenelelan ama-elections ethu ngasincedisa langahle constitution ekhuluma okunye okuthiyeneyo but sesizama ukuhlenga uhlupho esiphakathi kwalo njengelizwe
izanu ingakuvuma khonokho
izanu ayisoze kuvume kodwa-ke nxa njengabantu singakufaka ipressure engxenye kube nendlela yokuloba lama-sadic countries mangikhuluma namasadic singakhuluma ngamazwakhatshana ukuthi azame ukungenela engxenye kungancediseka izanu-PF ayisoze kuvumesile kodwa-ke imizame yabo isizame ukuthi kesilungisiwe ngoba lokho okwenzakalayo abantu bayadubeka nanto abadubeka so abantu be-opposition labantu beZANU-PF bayadubeka ezimbabwe kathesi nxa labalala bengahlanga bathelezi abantu abaxothwa izibhedlela kulamithi labo nxa begula bathwala nzima so wonke umuntu uyadubeka ezimbabwe so ngibone ngaleyo ngqondo ake siwane amakhanda ndawonye lanxa ungabe ungowe-opposition lanxa ungabe ungowe-ZANU-PF sizame ukucela khona kwane e-neutral weyo ukuthi kube lo muntu ongasiwambela ama-election umpumela uphume kuhle ungabi lokuqhokozela lokudlwangudlwangu lokubulawa kwabantu.